So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kumpalakazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubhe abantu abalithumi lanye engozini yomgwaqo ngemva kokuba amakhombi encikilane emgwaqweni weHarare Nyamapanda izolo ebusuku. Udaba lwezidakamizwa edolobheni lakoBulawayo lubikwa selufike kusibanga esiphezulu.
Kuba nzima ukuthi ngehluleke ukuthi ngikwazi ukuziya lezo zidakamizwa
osomabhizimusi abaningi bathi lo nyaka umsebenzi awufani leminye iminyaka ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe, ukukhuphuka kwentengo yempahla lezinye izizathu eziningi-ningi.
Because ama prices were pricing ama US dollar, ama US dollar akwela wachinja-chinja. So ama bond has affected the business this time. I harm the business. Sesisebenzela konke kanti singavali singasoli into yokwenza, but hayi sesiseqinisweni akuhambi.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kubhubhe abantu abalithumi lanye engozini yomgwaqo ngemva kokuba amakhombi amabili encikilane emgwaqweni weHarare Nyamapanda izolo ebusuku. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi enye ikhombi idubuke ivili yaphambuka umgwaqo yayadumana lenye kade ikhangele ibheke lapho okuya khona enye. Unyathi uthi abantu abalichumi lomntwana oyedwa bahle bafa khonapho khonapho, kwathi abanye abaningi bathwalelwa esibhedlela seParirenyatwa eHarare. Unyathi uthi amagama abalimeleyo leminye imininingwane yalesi sehlakalo izaziswa lamhlanje. Isikhulumeli samapholisa koBulawayo Inspector uBadan Ncube ubikwa isithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuyanda kuleli dolobho, njalo usexwayise abazali ukuthi benanzelele abantwana babo bengazithengi njengoba sekubotshwe abantu abambalwa abazithengisela abasakhulayo. Abahlali bentumbane basanda tshengisela bekhatshwe zinhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu besola esinye isakhamuzi sakulindawo esaziwa ngokuthi nguMahadebe esibikwa sithengisela abantwana izidakamizwa. Omunye umzali owephatheka ekutshengiseleni lokhu unkosazana Natasha Muponde uthi ngempela uhlupho lokusetshenziswa kwezidakamizwa lubhahile edolobheni lakoBulawayo.
Thina njengabantu abasesigabeni abesiqhelile lasemapholiseni ukubana ba-investigate kuhle indaba leyi, asidiniwe ngoba nxa umuntu elokhu ethengisela abantwana izidakamizwa, abantu abafaye ngabantwana abasesigabeni sethu. Kunjalo sala simcele kuhle, asimfuthi ngodlakela, hayi simcele kuhle ukuthi hayi akaphume esigabeni sethu ngoba funa ukuthi isigaba sebenzani bethekile behleli kuso, hayi khona ukuthi besesaba ukuthi bazabuyela beyethenga njalo amadatha.
Kodwa lona uhlupho lolo ungathi lubhahile kumbe sikhuluma ngabantwana abalihlekana abawathengayo?
Uhlupho lolo lamadatha ahlile kakhulu esikubo bodwa abantwana abasentumbane abathenga bonke labantwana bempophoma machobane bathenga khona phana, njalo futhi lubhahle kakhulu ngoba abazona lezi zigaba engizigambile sebafa, njalo futhi bayaqhubeka besitha, abanye bayagula, abanye bayasaba yizigebengu.
Kodwa ubufakazi balokhu libuthola ngaphi?
Amajaji lawa nxa bewathethe kuvele kuyakhanya ukuthi ngamajaji, ngoba indlela abantwana esigabeni yabe sihlule lo muntu ongazange wanatha utshwala mbeni othethe enye isidakamizwa. So lapha esibona khona ukuthi ama-drugs la abantwana ayabathenga kumbeni ngumuthi wokukhweshela kumbeni zimbani, siyabona ngendlela abasebedihayiva ngayo vele even lokuphendula umuntu omdala babengesabi ukuthi lo muntu umdala azesendula, njalo futhi ngendlela abasebesheli ngayo uyabe esengani ayikusika uyabe engasamuvi engasayenzini kodwa ubona ukuthi ufuna akucabangayo kodwa engakusikiseki isikhanye uyabe kulokhu khanye ukuthi kuyamuzwa engqondweni yayo.
La mantombazana lawo athenga yini?
Athenga. Akusethelekile ukuthi ngenkazana kumbeni ngumfana, bayabonakala la mantombazana lawo engena khonaphana siyathenga izidakamizwa, njalo futhi bayabonakala ezinatha nxa ukuthi umuthi wokukhwehlela uyamthola lawo mntwana ey'nkazana zinatha zinisana umuthi wokukhwehlela, nxa kuzimbanje uyamthola la iphakathi bedengayinalanegema zinalo engamaphilisi akusika isi ama-abortion pills.
Njengomzali ungathi lokhu ukhathazekile yini ngalolu daba?
Mina njengomzali ngikhathazeka kakhulu ngoba umuntu loba angaze athuke limhambise kwenye indawo futhi ngisho ukuthi lalapho aya khona uzafika akwenu, njalo futhi lingakwaniseka ukuthi ahambe endaweni abantwana nabo futhi bamlandele. Sinayo into esiyifunayo njengabazali ukubana amapholisa athathe inyathelo labo a-investigate umuntu azisukudaba lucazulule nxa egwetshwa agwetshwe nokufanele, njalo futhi okuphephetheni kube yisibonele kwabanye.
Alo ke ngunkosazana Natasha Muponde omunye owatshengisela labanye abazali besola isinye isakhamuzi seNtumbane esibikwa sithengisela abantwana izidakamizwa, ubexoxa ecingweni leStudio 7. Silokhu sikudaba lunye, asizweni omunye osakhulayo esingasoze simbethe ngegama othi usebenzisa izidakamizwa njalo uzama ukwekela lo umkhuba, exoxa kuhlelo lwethu lwe-Live Talk lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Izidakamizwa yinto e-addictive and izidakamizwa yinto othi ungayiqalisa kube luhambo loluyana ukuthi kuya ungamelanga nje, kube luhambo lwekela nje kathize ungazange wathola izaluleko lokuncediseka. So izidakamizwa mina njengomntwana osakhulayo ngaziqalisa ngisesikolo ngiwu-Form 3. And ngiziqalisa khona lapho ngiwu-Form 3 ngayikwenza nje kuyinto iyangijabulisa, but ngokuhamba kwesikhathi it became a part of my life and kuba nzima ukuthi ngehluleke ukuthi ngikwazi ukuziya lezo zidakamizwa. And recently I approached certain people that might try to help me, but sometimes kuyake kuhambe kuphinde kubuye. And ngikhuluma nje kathesi ngisengile almost 3 weeks ngizama ukuthi ngiyekele ukusebenzisa and I'm believing ukuthi kuzangisebenzela, but izidakamizwa uhambo lokuthi ungaluqalisa vele kunzima ukuthi yekele, especially imbanje. Ngi-addicted kakhulu kizo zimbanje.
Uzithenga ngaphi? Koma-hardware?
Imbanje ngiyithenga koma-hardware eNtumbane.
Yimalini ibhora?
Ibhora lembanje idola.
Wena uleminyaka emingaki?
Mina kathesi ngile 22 years. Isikolo ngase ngiqedile u-A level, so ngaswela izimali zokuthi ngiqhubekele phambili, but i-A level ngase ngiqedile. Ngapasa ngile 13 points.
Ibhora utheli lithenga ngedola, ngelanga ubhema amabhora amangaki?
Ngelanga kuyabe kusiya ngokuthi sometimes i-activity yakuyenza iyabe ingenjani, but esikhathini esiningi vele bengikwanisa ukuthi izini a-maximum of 3 ngelanga bengikwanisa ukuzibeka, especially nxa kungama-activities ani ukuthi maybe we're going for outing, because ngikhuluma nje mina endlini vele abakwazi ukuthi mina izidakamizwa ngiyasebenzisa imbanje ngakuyena, and I think keeping that for long and I really try so hard sometimes to keep, but I find myself going back from what I started. So being the speaker for ukuthi ngazi ukuthi ngingasizakala kanjani, but
uyasebenza uyayithola ngaphi imali?
Ya, njengokulokhuza sometimes ngiyabe ngihlanganisa and lakhonkhani ukuthi nxa ngilokhuza endlini I'm one of the person engathi ngithembakele when it comes to executing activity, so ngiyabe ngikwazi ukuthi ngokwazi ukuthi nxa maybe ngithole ikhathi kumbelani ngakwathi ngihlala lami ngingelayo imali ngihambe emanganini njenge, but an average of $3 that's a maximum. imbanje kuphela okunye akulengu ema imbanje kuphela yizisebenza endiyizo emfundisana ngalo ngamandla ukuthi izalele ngibethenga ukuthi this time ngizaphumela but sengake ngakuzama almost more than 5 times if I can remember but ngibe mbuyi and konkana it really killed my instinct ngiyenza lami ngingabili ubuntu ebantwini. I don't know how can I explain this.
Nxa zikunankile zikudabulile sibili yabo sizwa njani?
Zinxa ngiyabe ngidakiwe sometimes ngiyabe ngilokuthula and ngingela livevele liyani ngiba lalo especially njengakathesi khona lapho nxa ngiyabe nginganathanga. Ngiyabe sengilokuthula and imicabango yami yabe ingani iba crazy and that feeling that you feel ngani insecure and that feeling yabe if I can get a rehab or if I can get someone professional who can really assist me and like I would really appreciate that and I would really do. Even I'm a research now centers that help these young people that are in.
Alo ke ngosakhulayo ongathandanga ukuzibetha ngegama othi usebenzisa izidakamizwa njalo uzama ukuyekela. Ube sanda xoxa ke lapho kuhlelo lwethu lo live talk lo Ntungameli Nkomo we Studio 7. Ake sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kule mota enkulu ebethwele imota encane yohlobo lweRange Rover entshontshiweyo ebanjwe ePhulukwane ilubhekise eZimbabwe. Abathathu kade bephakathi kwemota le ebithwele njalo lenye impahla ebalisa ama-TV lokunye okubiza izigidi zamarandi. Udabuka eZimbabwe oyedwa lababili abavela eUganda babotshiwe. Iphephandaba leSunday News lithi unkosikazi kamongameli Oxley Mnangagwa ukhuthaze inkokheli zomdabu ukuthi zikhuthaze abachaya omgabo ukuze bengabachayi. Umnangagwa ubekhuluma emhlanganweni osanda kwenziwa esigodini ngempela sonto. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7. Lingasithumela imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane kumbe ucela ingoma silikhunsele.
Yebo, ngiyalibingelela Gibbs Dube lotungameli Nkomo khona ngapha eMelika maduba. Sina ngapha sithwele ubunzima lapha likhuluma lombirwa nyathi ngi-under Matopo District ekezi esigabeni okuthiwa kusemthelanyemba under induna uMalaba. Ngapha thina sihlangabezana lobunzima bokuwa kwenkomo. Inkomo zibulawa yindlala ngapha eplazini lakolenadi. Sisiza ebusuku nemini izingcuba zigcwele izindlu. Sobe sicela uhulumende ukuthi asisize ngokuwa kwenkomo ngefeeding, asilethele ifeeding engani ingcono kulaba abagayayo. Basilethele ifeeding engcono ukuze noma sithenga sithenge ukudla ukuze sisiza izifuyo zethu ngoba yizo ezithembele kizo. Kunjenje sithembe ukuthi ziphele zizo ezizathengisa zona sibhadalela abantwana esikolo. Manje ma sokuphela zona kambe shiwe abantwana bazohamba ngani esikolo, sizahluleka ukuthi sifundise abantwa bethu. Okwemigwaqo ke vele angikhulumi, thina sila migwaqo ngapha. Asikwazi ukuthi uhulumende wethu lo owezanu-PF kati usebenza kanjani, angani usebenza ohlangothini olulodwa endaweni zasemashonaleni. Ngapha kithi asila migwaqo, izibhedlela ma ungahamba uyengena kithi esibhedlela semthelanyemba kuzisa usizi. Amaphilisi siyazithengela. Singala mali. Okunye futhi bese kucela ukuthi uhulumende kavume ukuthi sisebenzise irandi. Ngoba ibhondi noti alisasebenzi. Uyala nje kodwa uhulumende alisasebenzi ibhondi noti. Noma uthengisa, noma imbuzi yakho usithi uzama ukuthi uyethenga ithukela, ma ufika ezitolo futhi uyathenga ngebhondi noti abalivumi, bathi bafuna irandi kumbe i-US dollar. So besicela ukuthi uhulumende akazame ukuthi akasizwe singabantu ukuthi sikhala ngani. Siyakhala kakhulu, yebo okwenkomo okwamanzi limile izulu, kodwa okokudla hhayi kusasenzima sibele inkomo ziyawo, ngoba yize lapho esithembele khona thina singabantu abamnyama yiyo ibhenki yethu. So besicela ngamandla ukuthi asisize uhulumende akasilethele ukudla kwenkomo noma sizazithengela. Alethe ukudla okuyikuthi inkomo zizakwanisa ukuthi zisizakale, hhayi lokhu ebesekwenza bese besithengisela ukudla okungayisikho inkomo ziyala ukukudla lokhu kudla lokhu. Siyabonga kakhulu khona ngapho ibambeni njalo madoda, sithembe nina ngesitudio seven. Kodwa ngakho ohlangothini lwakithi nginanzelele ukuthi ubuningi bama-veterinarian alusifuni isitudio lesi. Angikwazi ukuthi kumbe kuyikuthi sikhuluma amanga kumbe sikhuluma iqiniso, kodwa mina ma ngikhangele ngibona kuyinto ekuyikuthi ikhuluma iqiniso ngoba kwenzakala into engiyikhangeleyo ngawami amehlo. Kodwa bona bathi ngamanga, especially ama-war veteran, abalweli benkululeko okuyibo abazali bethu. Ngiyabonga madoda, ibambeni kanjalo madoda sisonke. Ngita iye pambili studio 7.
Hayi, siyabonga. Lawo-ke ngamazwi omlaleli wethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp. Inombolo zethu 0012024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ake sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Untombazana wakwele Philippines uMaung Thon Tan nguye ogcotshwe ukuba ngunobuhle womhlaba jikelele iMiss Universe eyenzelwe eThailand izolo ebusuku. ELeSaudi Arabia selisole isinqumo esithethwe lidale leSenate yakwele Melika esokuthi lelo lizwe limise uhlelo lokuphathisa ELeSaudi Arabia kumpiyalo lele Yemen. Kubikwa sokubhubhe umuntu wesihlanu kulandela ukuhlaselwa ukwenziwa umkambo we-Christmas market kwele France ngeviki edluleyo. Lamhlanje ke silengxoxo esiyenze lesizalwane seZimbabwe umnumzana Mandla Mkhwananzi osele minyaka edlula amatshumi amabili ehlala ngapha kwele Melika. UMkhwananzi uhlala lonkosikazi wakhe odabuka kwele Melika omhlophe njalo balabantwana abathathu.
Oh, mina ibizo lami nguMandla Mkhwananzi. Sengile 18 years ngilapha eMelika.
Isikhathi sonke leso sihlale lapha, ubuthola injani impilo yala?
Impilo yalapha ilobunzima bayo, kodwa especially nxa uyikompare lekhaya ngezikhathi kusesekuhle. Kodwa nje anti siphile ukuthi ekhaya kunzima, so sizama kungcono kule khaya ngoba siyakwanisa ukulala sidlile. Sengisitsho lalo odubekayo uyalala edlile la, so singcono kakhulu in other words.
Yike sikhangele yona impilo yokuwondla abantwana lapho. Labantwana njalo uthethe?
Yeah, ngithethe labantwana bayathatha.
Ye, ungasitshela ukuthi baleminyaka emingaki?
UThemba ule 11, uAyandile 9, uNandile 6, it's a younger group of kids here.
Umama wabo udabuka eZimbabwe kumbe ngwala?
Umama wabo ngwala.
Mhm.
Umlungu, yeah.
Oh, manje injani impilo yokuwondla abantwana lo mama omhlophe ongayisoyo wekhaya liphila njani konapho likhuluma isihlobo bani?
Ah, njengoba sisame semelika sikhuluma sona isingisi ka.
Kodwa abantwana bayadobha yini amabala amalutshwana awesiNdebele?
Mina abantwana bami ngaba lenhlanhla ngoba ngathola isikhathi sokuthi ngibafundise. Bayakwanisa ukuhlabela sebele izingoma zekhaya. You know, bayakwanisa ukuhlabela ingoma esakhula sizihlabela. Ngathi bevele bezalwa bonke. Yime ngangiba ngivuke ebusuku ngibathi ayikwenza nxa ukuthulisa umntwana ebusuku. So yime ngangikwenza wonke nokuyana ngibahlabela ingoma zekhaya. Lonyayini mntanami, lonyayi mpolo. You can imagine ukwenza lokho for 2-3 hours a night. Andiyabo. So later ngakwanisa futhi lokuthi ngibafundise nxa sebelala sihlabela ingoma zekhaya, you know, zonke sasihlabela nje esikolo, you know, nxa sasipraise ama-sports or any other event, lezi ama-church, bayahlabela ingoma ze-church ezekhaya zesiNdebele.
Khona ikhaya le lihambe yini liyimuli?
Thina sile nhlanhla sesike safika sibile ekhaya kanye ngo-2016, bafika sibile babona umndeni wonke, izihlobo abazali sebesazi okukhulu babo, wesayidi yangakithi labogogo babo bonke labo anti bonke nje abantu saba lenhlanhla sibili ukuthi sihambe sibona abazali bephila. Kwafika kwenza imikhuba yonke sibili, hawo sakuthanda futhi sakuthanda badlalela enhlabathini konke yonke imikhuba. Ngathi vele ngithi ngiye eZimbabwe so bonke bafuna uhamba.
Manje unkosikazi yena wakuthakazelela yini njalo wenelisa ukufaka inkonxa ekhanda?
Unfortunately nje lati ka andi njoba sasivele singabantu abaphila eTown sahamba nje ekhaya kodwa hayi kazanga ayenze konke lokho. Bafika njoba isikhathi sakhe sokuqala bazanga bamthwalise nje into ezinjalo. Waba lenhlanhla.
Manje ke lidlani, lidla ukudla kwekhaya liyakudla yini njengemuli kumbe nguwe wedwa osudla amangqina lamacimbi?
Ukudla kwekhaya sivele kukhona sikudlayo kodwa kukhona njengoba vele uyabuhambile imikhobethi iyathiyana. One man's meat is another man's poison. Into nje engikwazi ukuthi inkosikazi yayimhambi kahle ngamathumbu. Amathumbu ayona kodwa okunye lokho hayi siyadla sibili. Isithwala siyaba sidla kakhulu. Isithwala lembhida lenyama hawo badla kakhulu into abayidlwedlela yonkinto. Kodwa njengoba sisezweni futhi siyadla konke amapizza ama-Italian.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile ukuxoxa la ungavalelisa abalaleli.
Ah, ngithanda ukubonga abalaleli be-Studio 7. Hayi Studio 7, I think.
Yeah, Studio 7.
Ngithanda ukubonga lami ngiyalalela ngesikhathi. Ngithanda ukubingelela bonke abangilaleleyo, okhulu Abraham Kiwane, ubaba Mkhwana Zegwanda, bonke nje. Thanda ukulibingelela ngithi hayi siyaphila semqandweni lapha kuyabanda eMelika. Ngiyabonga kakhulu Chris Gandhi.
Hayi lathi sibongile ube lobo sokwabuhle.
Okay, thank you very much.
Hayi sibongile. Sibongile kakhulu mnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe osele minyaka ehlala ngapha kwele Melika. Osomabhizimusi abaningi bathi lonyaka umsebenzi awufani leminye iminyaka ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe, ukukhuphuka kwentengo yempahla lezinye izizathu eziningi-ningi. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku.
Ikhefu lekhisimusi selisondele, kodwa kuleyezi elimnyama elembese isizwe laqeda ukuthokoza okwejayeleke ngalesi sikhathi iningi eliyabe lihole amabhonasi. Abalezitolo edolobheni lakoBulawayo bathi uZulu uyakhalaza kakhulu ngoba sebefuna imali yakwamanye amazwe kodwa kungela muntu oyiholayo elizweni kutholakala ama bond notes. Umnumzana Thulani Mlawuzi olesitolo uthi uhlupho olukhulu imali yakuleli ibond note eyiyo esimisa ukuhamba kwebhizimusi.
My business ilo this time akufani eminyakeni. Inkinga amabhondi lawa because ama-prices surprise ngama-US dollar ngama-US dollar akhwela wachintshatshintsha. So amabhondi asi-affected i-business this time, ayihambi i-business. Sesisebenzela konke kanti singavali singasweli into yokuyenza but hhayi sesiseqinisweni akuhambi. Abasesibonele iplan sibili abaphezulu laba kumbe bahle bakhiphe ibhondi sibe kwathi sisebenzisa imali eyodwa.
Umnumzana Dan Ndlovu yena uthi ukuthengisa kwalo nyaka ngalesi sikhathi kunzima ngoba abantu bengathengi ngendlela abayijayeleyo ngesikhathi sekhisimusi.
Hayi, lo nyaka i-business I think i-subdued sibili ngoba ama-sales esijayele ukuwarekhoda afanani lalawe esiwarekhoda ngayo le-late season. Khathesi sonke isikhathi futhi izikolo ziyabe zivaliwe and abantu sebeqala ukuthi bethengathenge. Kodwa ke lo nyaka mbona ngani hayi, it's not business as usual. Abakho forthcoming le mali yabo and mbona abantu abaqala ukuprioritize ezinye izinto ngoba ama-luxury items ajayele ukuhamba khathesi njengama-drinks ilanilani. Akuhambi njengendlela okujwayele ukuhamba ngayo. Kume mhlawumbe okunye ngabe kusenzeka ukuthi vele akukho ku-market. But generally i-business yakho nice, move as fast as esebese ku-expecta obese kujwayele ngayo nale i-Christmas season.
Umnumzana Mkhululi Mpofu uthi ikhefu leli ngeke libe mnandi ngoba ingxenye yemali eholwayo ihle iphelele ekuthengeni ukudla okunye kungakathengeyi.
Ngapho yavumelelwe yi-school fees zabantwana, so usually sithatha i-preference to i-school fees zabantwana yama-inform. Ama-grocery la ambonti ukuthi kuzasihambela ngoba i-drink esasiyinatha ngedollar last year sesiyinatha nge-$4.50. Ngiyalayo ni-cooking oil yayi-$3 si-$5 or $7 lapho ithole khona. So mbona kuyikhisimusi engaso zibe right, impahla zona vele azisathengi.
Ngesikhathi lapho abantu bekhala ngokusilela kwempahla ezitolo, abaningi bachitha isikhathi besendaweni zamafutha emota. Umnumzana Dumisani Mahlangu uthi abezimota ezithwala abantu sebethatha amathuba ukuthi bakhwezele abantu imali abayibhadalayo.
Hayi, situation ngefuel kuyafuwa, akula fuel anyway, thwele nzima. Imota zimile, amakhombi yacapitalizing, asikhwezela i-transport wokugada. Thina njengathi sihlale e-Country Park sithwele nzima kakhulu. Abantu balala emalayinini, amalayini amade, kilometers and kilometers zamalayini.
Umnumzana David Dube uthi ube lenhlanhla ukuthola amafutha lamhlanje kodwa kuyinto engayindawo. Ubuye wathi lokhu kutshengisa ukwehluleka kwababusayo.
Ngiyitholile lapho engiyithole khona kodwa kwezinye indawo bese ngike ngabhoda kabili kahlathu ngayiswela. Okwamanje sengiyitholile, hayi ikhona oku kwanamhlanje. Kodwa ma ngikhangele nxa uzatshona i-half the morning udinga ukuthi ube le fuel yokuthi hayi at least ungani uyasebesebenza kodwa izinto zingahambi, kutsho ukuthi economically akula production, akulani esikwenzayo ngoba usutshonisa ku-fuel queue. Laba abadala labo besitshela ukuthi hayi bafuna thina sisebenze, ilizwe selilungile. Ye omunye ngizwe mhlalo kyani umthule sithi yena hayi i-economy ikhwele nge-40%. I-40% yana abadala betshone bekulokuzeni bekuma-fuel queue.
Sekusele insuku ezimbalwa ukuthi ikhisimusi ifike. Osomabhizimusi abanye bandise ukuthola inzuzo ethe xaxa ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, ikakhulu injiva zeGoli, ziyabuya lamaqubaquba emali. Kodwa lo nyaka iyezi elimnyama elembese ilizwe likhanya livalela labavela phetsheya ukuzojabula ekhaya ngekhisimusi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Isikhathi du sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye engozini yomgwaqo ngemva kokuba amakhombi amabili enqikilane emgwaqweni weHarare Nyamapanda izolo ebusuku. Udaba lwezidakamizwa edolobheni lwakoBulawayo lubikwa selufike kusibanga saphezulu. Osomabhizimusi abaningi edolobheni lakoBulawayo bathi lo nyaka umsebenzi awufani leminyaka eminye ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe, ukukhuphuka kwentengo yempahla lezinye izizathu eziningi-ningi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ntambama ngo-7:30. Igama lami nguChris Dande.